Namhlanje izakhamizi zakoBulawayo ziphume ngobuningi bazo. Kuphume abantu abazinkulungwane ezedlula ezinhlanu abahlangana eCity Hall Car Park koBulawayo bamatha betshengisela bephethe ama-placards abhalwe imbiko yabo echoyo ukuthi abavumelani lombono kamansipala wakoBulawayo okuletha engathi ngamamitha ukuthi ngama-prepaid water meters awokujusa amanzi besiya eStanley Square. Lapho kufike-ke kwaba le mbiko ethulwe ezinkokheli ezijiniyo zezinhlanganiso ezikhokhela lolu hlelo kumbe lo mkhankaso eStanley Square. Kwatshona-ke ilanga lonke abantu bekhona phana bekhuluma bexoxisana kodwa belandula besala besithi hatshi umbono lo kabawemukeli.
Ubona abakamansipala le nelisile ukuhlangana labo na?
Abakamansipala sesahlangana nabo kaningi-ningi, sesahlangana emhlangano eminingi-ningi, sesabathiyela ama-petitions, sesababhalela izini lama-policy papers sabanikeza. Namhlanje ubungesi mkhosi wabo, namhlanje bokungabantu bakoBulawayo kade behlangene betshengisela, sithemba babonile, sithemba bazwile, ngoba abantu baphume ngobuningi njalo betshengisela ukuthi hayi khathi esinabo sebeze baba layo information, sebelolwazi nokuthi uhlelo lolu luzabalimaza kakhulu.